Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
La ukuphume kuHerald Gio kuthiwa ngamanga ngoba sokutshengisa uZulu abekwazi ukuthi izanu leHerald sebephelelwe, so sebezama ukuthi babambe utshani ngoba isifula sesibakhukhula.
Uhulumende uthi njengoba engelamali kasoze enelise ukupha izisebenzi zakhe ibonus sikhathi sinye, okutsho ukuba zikhona izizathu kuyonale inyanga kaLwezi ezinye ezithole ngenyanga ezayo.
Ibandla le-MTCT selilandule imbiko ethule liphephandaba le-The Herald ethi liphakathi kokukhulumisana lecele lezanu PF elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ngenjongo yokubumba uhulumende womanyano.
Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthi uhulumende wakhe uzavumela abeZimbabwe abaphakathi kokulungisisa ingwalo zokuhlala elizweni ukuya ekhaya kukhefu lekhisimusi bengasoze babhekane lenhlupho lapho bephenduka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende uthi njengoba engelamali kasoze enelisa ukupha izisebenzi zakhe ibonus ngesikhathi sinye, okutsho ukuthi zikhona ezinye izisebenzi ezizathola kuyonale inyanga kaLwezi ezinye zithole ngenyanga ezayo. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye okuphume emhlanganweni ongenwe izinkokheli zenhlanganiso zababalisi ngemva kokuba zenze isicelo sokubonana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Nicholas Goje lamhle kuseni. UGoje utshele iStudio 7 ukuba isiqokoqela salo mhlangano bekuyikuba inkokheli zama-union lezi bezifuna ukuthola isiqiniseko sokuba baza kuthola na imali yamabonus kanye lokuthi zizaqalwa nini inkulumo phezu kweholo. Kodwa ezinye zalezi nkokheli okufana lokhokhela eyinye yenhlanganiso yababalisi eye Progressive Professional Teachers Union of Zimbabwe, PPTUZ, umnumzana Wilson Makanyayire, zitshengise ungasuthiseki ngalezo zithembiso ezenziwe ngumnumzana Goje kulomhlangano owenzelwe emahofisini akhe. Lalezo zithembiso uhulumende ahlezi ezenza, uMakanyayire uthi kumele zigcwaliswe, hatshi ukuba kube inkulumo nje sikhathi sonke nxa kungenwa imihlangano lenkokheli zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende. Lokho kusekelwe ngokhokhela enye yenhlanganiso ezimela ababalisi njalo eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Raymond Majongwe otshengise ukukhathazeka phezu kokutholiswa kwezisebenzi zikahulumende imali yamabhonasi ngesikhathi esitshiyeneyo. Kuthi okhokhela enye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, umnumzana Sifiso Ndlovu uveze ukuba kuvunyelenwe kulomhlangano ukuthi izisebenzi zikahulumende zithola amabhonasi ngezikhathi ezehlukeneyo, kusitsho ukuba bakhona bazayithola kuyonale inyanga kaLwezi kuthi abasalayo bayithole ngenyanga ezayo kaMpalakazi. Uthi uhulumende utshengise ukuzimisela kwakhe ukukhulumisana labo kundaba ezehlukeneyo okubalisa olweholo lokugcwaliswa kwezithembiso ahlezi ezenza ezifana lokutholisa izisebenzi izindlu.
Lokho sekukhulumile usekushilo ukuthi ke siza kuhlalela phansi, kodwa usekuhambisile kwabakhulu e-Public Service Commission. Sikhuluma nge-debunching, sibuye sikhulume into ezinjengokuthi lona iholo legalani, indaba yezindlu abasithembisa zona bazasiphatha njani. Kulokho ukuthi sikuthintile futhi athe kona sokuhambe ibanga elide, okusho ukuthi kuza kwenziwa i-statement katest nje e-announce ukuthi indaba yezindlu zezisebenzi zikahulumende izaphathwa ithweni.
Ndlovu uveze njalo ukuba kukhona bona njengesebenzi abafisa ukuba kungeniswe lakho kubudget okuzamele baye kwethula kumphathintambo wezemali lokuthuthukiswa komnotho.
Well, owakuqala liholo. Okwesibili sikhuluma ngokuthi ihulumende kafake idale lokuxoxisana ele-collective bargaining, alifake libe khona lwezemthethweni, kutsho ukuthi ngaleyo ndlela kube ne-budget ezasisebenzisana lona. Idale leli belingekho, okukhona prosa yokuxoxisana, i-consultation. Sifuna idale esemthethweni elikhangela ukuxoxisana ngokulingana kwamathuba, i-collective bargaining.
Lezi nkokheli zikhuthaza uhulumende ukuba aphange alungisise okumele kulungisiswe ngoba umnyaka usuphelile, kuthi kusiyangenwa kumnyaka ka-2015 sekukusibanga esiphezulu. Zithi lezi nkokheli kumele ikhuphuke imali yezisebenzi zikahulumende, kwenze ohola imali ephansi atholiswe amakhulu phose ayisikhombisa amadola $680. Leli liholo abathi balibone lilungile ngemva kokwenza inhlolisiso ebonisa ukuba zibiza malini indleko zomuntu ngenyanga kunhlolisiso yangenyanga ethe yenziwa ngabe Consumer Council of Zimbabwe kunyanga edluleyo kamfumfu. Baveze ukuba imuli yabantu abahlanu idinga imali efika phose amakhulu ayisithupha $592 ukuze yanelise ukulondoloza indleko zayo ngenyanga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.